Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi tatu mshaka 26 kunkwe mkwezi 2021 ngontunga milinku mo enda venize kuseni la mshanje ikweta umnumzana Musa Kika usemangalele umnumzana Luke Malaba etalele High Court city kumele abotshelwe icala lokweyisa linkantolo njalo afike okwenyanga eziyisithupha. Umanyana wePoland ufikise incwadi kuparlamente yeMelika iCongress izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso elazedisa amalunga ezanuPF ngoba ziphazamisa uZulu makhaza. Kubhubhe oyedwa ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi belomkhuhlane lo. Asebefunyene belomkhuhlane we-coronavirus kusukela nyakenye sebefike kunkulungwane ezingamatshumi pose amane 38,706. Asebefile sebeyinkulungwane elamakhulu pose ayisithupha 1,587. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,918 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,151. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 639,553 kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 288,437. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum umnumzana Musa Kika umangalele umnumzana Luke Malaba edalele High Court kudaba afuna luthethwe ngesiphangiphangi izolo sithi uMalaba uqhubeka esiya emsebenzini lanxanje linkundla yanquma ukuthi isikhathi sakhe sokuba ngumahloli omkhulu welizwe sesedlula njalo sowaya kumpentsheni. Ukika uthi uMalaba kumele abotshelwe ukweyisa umthethwandaba njalo etheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Kodwa uthi leso sigwebo singabekwa eceleni nxa uMalaba engahle atshiye umsebenzi njengokutsho kweHigh Court. Idale leli lanquma ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwakungekho emthethweni. I-Judicial Service Commission yalandela ngokukhetha uJustice Elizabeth Kwawunza ukuthi aphathe isikhundla sikamahluli omkhulu. Kodwa kuvele izolo ukuthi uMalaba ulokhe esiya emsebenzini ngoba uhulumende esithi waphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni. Akukacaci ukuthi isicelo sikaKika esokuthi uMalaba abotshwe sizahluzwa nini. UKika ungomunye wabomamangala ababangela ukuthi uMalaba asuswe esihlalweni. Umonga umongameli Emmerson Mnangagwa izolo unikeze izinduna izimota ezilithumi lasishiyangalombili ezohlobo lwe-Isuzu ama-Twin Cape emkhosini oqutshelwe eHarare. Umnangagwa uthe izimota lezi ngezokuncedisa izinduna emsebenzini yaso kanye lokuzibuyisela isithunzi emphakathini. Uhlelo lolu lubikwa luqhubeka njalo izolo bekulihlandla lesine lenduna esezamukele lezi zimota. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Decent Bajila olwela amalungelo njalo elilunga le-MDC Alliance.
Kuyinto enhle ukuthi izinduna zibe lezimota ukuthi zenelise ukukhangela umhlaba eziwelishwayo zezifika ikhona ngekhona le ndawo lapho ezingabe zikhona. Kodwa kusuke kungani kuba nganeno nxa sekuyinto eyenzakala ukuthi izinduna kuba le mota entsha every 2 years. Sikhangela abantu abanjengamamember of parliament okufuze bahambe mhlawumbe ilizwe lonke, member of parliament oyedwa uyahamba mhlawumbe imango engakwana izinduna mhlawumbe zifika 5 kwezinye izindawo engumember of parliament oyedwa. Kodwa uthola imota kanye every 5 years. Izinduna kadezi seziphiwa imota almost iminyaka emibili ilandelana ngazo zonke izikhathi. Lokhu kwande ukwenzakala nxa oyabe ekhona engumongameli esefuna ukuganga ukuthi afake izinduna zibe yizigijini zakhe ukuthi siye kubika lokhu kuganga afuna ukukwenza ebantwini kube sengathi yinto enhle.
Kulumkhosi bekuleziphathamandla ezithile ezigoqela lo msekeli wesiphathamandla sezinduna umnumzana Mtshane Khumalo. Njengomuntu lawe sikubone usebhalakwe lapho bekulomcimbi khona, ikupho bekuqakathekile yini?
Ubaba uMtshana uKhumalo ngomunye wezinduna ezazikhona emhlanganweni lo mongameli uMnangagwa wawusho siteda ukuthi lapha uBulawayo lapho umongameli lezinduna abavumelana khona ukuthi uhlelo lokwelapha amanxeba ngaphansi kombhuqazi wegugrawundi kumele ukuthi luphathwe zinduna. Yikho bekuqakathekile ukuthi mhlawumbe yena ubaba uKhumalo abe ngomunye njengenduna ezindala ezikhona uhamba phambili ngale iprogram. Kodwa asimboni esuka khona emkhosini enjalo ngoba imota vele uhlala eyithola. Imota izabuya kuye kungenani ukuthi ugambile ebhaya.
Bekulomkhosi njalo omkhulu obekusethulwa isithombe sikambuyane handa eHarare ngapho abanye beqhubo kwabo eBhalakwe. Singathi ilizwe lidabukene phakathi yini ukuthi abantu bakhangelele inhlelo ezijiyeneyo kwehlukile kakhulu kubahluphayo?
Ye, khona kuyikuswela esingathi yi-coordination sithi mhlawumbe ukuba lekuswelo khona ezikahulumende ezigoqela abantu bonke ukuthi abantu baziswe belilizwe linye bephila ndawonye okuhlupha umakhelwane wami lami kumhlupha.
Umnumzana Decent Bajila ulwela amalungelo oluntu njalo ngwebandla le-MDC Alliance. Umanyano wezano PF lamabandla aphikisayo amancane owePoland ufikise incwadi kudale lephalamende eMelika eleCongress izolo usithi uhulumende walelo lizwe kumele esule isijeziso owazethesa amalunga ezano PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhaza. Incwadi le ibiqondiswe kukomiti ebona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika, i-US House of Representatives Foreign Committee, yona eqhube umhlangano wokuhlaziya izijeziso iMelika eyazethesa amazwe eAfrika kanye leziphathamandla zabohulumente abetheswa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Umgcini sihlalo walikomiti unkosikazi Karen Bass uthe laye uhlezi esizwa izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi izijeziso lezi zilimaza umphakathi. Sixoxele omunye okupholadi umnumzana Kwanele Hlabangana ongumkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe.
Siyipholadi thina ayisikho ku-government thina kodwa sisebenzisana lo-government ekutheni sibakhuthaze ukuthi zona lezi zinto ezikhulunywa ngamazwe lawo ukuthi bazenze zenziwe, kodwa singami khonapho bese sikhangela ukuthi nxa sikhuluma lalawo mazwe siwatshele njalo ukuthi izinto ezisabaye zifakele akazisa engathi mina azi affect labo bantu ababe bajezi affect umuntu ongelacala engathi mina abantu the general public yiba abantu asebesiza ubuhlungu. Siyakhangela kanti sakula msebenzi ekhaya abantu bayahlupheka, ilizwe lethu alilamali, abantu abantwana bethu bayangena ezikolo bapase kodwa kula msebenzi kuyinxa yama-sanctions layo esikhuluma ngawo. Yiko kuthiwa zonelwa imvuyinye thina singabantu, and ngikhuluma lapha ngikhuluma njengomuntu nje ongekho uhulumende ukuthi aya amafektha lawo ma-sanctions. Kodwa ziningi izinto ke uhulumende asezenzile, ikakhulu sigoqela sikhangela i-constitution yethu eZimbabwe ukuthi njengoba sikhuluma kunje kule mthetho eminingi esilungisiwe in line with i-constitution yethu okuyikho kwakucelwe ngalawo mazwe. Kodwa thina sithe sicelwa yi-committee le e-United States, i-US Committee on Foreign Affairs Committee, ele subcommittee on Africa, global health and global human rights, ekhokhelelwa ngusenator kumbe urepresentative I think we California uKaren Bass. Sicele ukuthi si-submit kumbe sibhale i-position yethu as Pollard ukuthi yiziphi izinto esifisa ukuthi njengoba kube belomhlangano namuhla bekule hearing on the continent of Africa ngokuthi ama-sanctions a-affecta kanjani abantu bezwekazi le-Africa kugoqela iZimbabwe. Sasesikhetha-ke thina siyi-Pollard ukuthi sibabhalele sitsho izinto ukuhlupheka esikubona phansi lapha ebantwini ukuthi ama-sanctions lawa awa-affecti lawa abantu elalisedifuna ukubajezisa kodwa ase-affecta umuntu kazana nje ongelacala.
Umnumzana Kwanele Hlabangana ngowebandla le-Republican Party of Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
I-Pollard ayishiyane lento engaqondana ngalayo, lokho kuqondene leZANU-PF engahlonipha amalungelo abantu, engahlonipha umthetho, kayenze lokho okufaneleyo, ihlonipha amalungelo abantu beZimbabwe, ihlonipha umthetho weZimbabwe, ihlonipha i-constitution yeZimbabwe, iphathe kahle imali inotho yeZimbabwe, ilwe le-corruption egcwele indawana yonke. Kuza balula ukuthi ama-sanctions asuswe ngaleyo ndlela, kodwa kwakhathesi ukuxoxisana nje ukuchitha isikhathi akwenziwe lokho abakhala ngakho labo abavikela amalungelo abantu, ngokuba abemelika kabayizondi iZimbabwe, bazonda izenzo ezimbi zeZANU-PF, kabazondi maZimbabweans, bazonda izenzo ezimbi zeZANU-PF ezona ilizwe leZimbabwe, ezonela abantu beZimbabwe. Ngakho ke i-Pollard iyenza into engelamsebenzi nje kuchitha isikhathi ngalokho ekwenzayo, kumele yenze okunye kwenza kulokuthi ilwisa ama-sanctions alaqondene leZANU-PF ukuthi kulokuthi iZANU-PF izenzele.
Kukhona yini phakathi kwalokho okwabekwa yimelika okwenziwa nguhulumende weZimbabwe okungenza izijeziso lezi zesulwe?
Akukho lokukodwa uhulumende akwenzayo okungenza ukuthi izijeziso zenotho zisuswe. Kulalokho esikubonayo izinto ziyonakala kakhulu, ubugebengu buyanda obokutshontshela abantu beZimbabwe igolide, akuhlonitshwa amalungelo abantu, akuhlonitshwa isisekelo sombuso, akuhlonitshwa nje yonke into okukhangelela ukuthi ihlonitshwe. Ngihlala ngisho njalo ngithi iMelika kayisho ukuthi ilizwe leZimbabwe, uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo abantu beMelika, ahloniphe umthetho weMelika, ahloniphe i-constitution yeMelika. Uthi kakuhlonitshwa i-constitution yeZimbabwe, kuhlonitshwa abantu beZimbabwe, kuhlonitshwa amalungelo abantu beZimbabwe, kungatshontshwa imali yeZimbabwe. Kanti ke inkinga ingaphi? Ngokuba bekufanele ukuthi kube nguhulumende weZimbabwe ohamba phambili ngakhona lokho esithi yikho kumele kwenziwe, angazafuqwa nguhulumende weMelika ngenze lokho okufaneleyo ama-sanctions azasuswa.
Umnumzana Efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. ibandla leMDC Alliance lithi ilanga leAfrica Day elinanzwe izolo kumele kube lilanga lokukhumbula ababusi bezwekazi leAfrica ababi emizameni yokukhuthaza umbuso omuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa unanze lolu suku ngokuphawula isithombe sikambuyane Handa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Amhlophe Ntongo Msundu, amhlophe Tanihlabathi ngokuba leminyaka eminingi kangaka sisithi Afrika ayikhule. Kodwa ke mahlaba ezulu sibona ngani iAfrika ilomnyama omkhulu, umnyama ongawubamba ngezandla, angazi bekwagezela impisi na. Ngenxa yokuthi inengi yabathungameli ngontando kayiphikiswa. Singaya eUganda sizabona uIdi Amin, siye eCongo siyebona uMabutho, siye eMalawi siyobobhanda, siye eZimbabwe siyebona uRobert Mugabe labo Mnangagwa. Sibuhlungu njalo siyakhathazeka ukuthi kanti iAfrika yangenwa yini yona injongo yeAfrica Day lapho abasungula khona oKwame Nkrumah, oJomo Kenyatta, oHelsa Lase, oJoshua Nkomo labo bengama observers. Injongo yayimthonti yayinhle kakhulu kodwa kuthe sekungeleke eqelezi ezinye ezingazaziyo ezibusa ngenduku, ezibusa ngomkhonto, sibona ngani iAfrika siseyililisayo. Singabuye ngenotho siphila ngokukweleta lokuphiwa ama-donations. Le mali leyo singayisebenzisi ku-capital development esingathi ukwakha amadamu lokwakha izikolo lokwakha izinto, imali yokudla nje yokuzikholisisa.
Manje mnumzana Mafa lina njengebandla lithi kwenziweni?
Sithi thina ingqobe isebantwini beAfrika ulutsha kakhulu iyouth ukuthi abavuke from Cape Town to Egypt, from East to West Africa, from North to South, as long as sibuswa ngabantu abangamadictator, iAfrika izabe lokhu itshoni galula ebuyangeni.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi ziyeza izithombe eziningi kulandela ukusungulwa kwesikambuyane Handa izolo. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuqinisa ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Alibonani basakazi beStudio 7 nalizisakaza njengoba zinjalo. Abasakazi abathembekayo mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni ebulilima West kondolwane. Mina zakhuluma ngento ezimbili, ukusela bukhozwa ukuthi inkonomithi phansi, maybe lebandla elibusayo lingaba nobudedengu ukuthi luye ngakwazi ukubamba ubusela lobu. Okwesibili, amadoda la angena kule iphathi ephuma engena kule iphathi labo babulalelizwe ngoba kugcina abantu beZimbabwe ipolitiki yethu ingathembeki ngoba isilike uma usiya kwenye iphathi akusiya kuzwa information ukuthi basebenza njani, ususiya kuleyana iphathi wekuzwe khonoko kubonisa ukungathembeki. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni Gomagoma Village, Bulilima West, Ward 9.
Angibingelele kuyo yonke imuli lobuholi bonke be Studio 7 nabalaleli bonke ngithi philani nami ngiphile. Ngibe ngithi mina ngingumathiya ovundla eMachinge ePlumtree ngaphansi kobuholi besandla sikaphahlana kumfosho. Ngithi ngibeke kancane isizathu esithile ihulumeni yangakithi lapha eZimbabwe angazi kumbe isisilwa lomphakathi ikakhuluma ngihamba nginazelela ngendlela ehlela ngayo izinto ikakhulu ngibuye kuma passport amapassport lapha ngine kungo December 2020 elapha kubo 200 rand around there duku uma sesifika lapha kubo April nanso isifuna 4000 something it means 318 US dollar ukuthi kambe ikudla okungakanani emulini yakho wena ufanele ukuthi ngabe ufita yona imuli yakho ngoba ikakhulu ibiphuma ngaphansi kwe problem ye COVID-19 wonke umuntu ephelwe umsebenzi wonke umuntu engasebenzi ekhangele nakhona futhi uhulumeni wakhona ukuthi imuli yakhe ithwele kanzima kangakanani langomnotho nje ogugudekayo ongekho elizweni kodwa kethwa ipassport $318 imali engekho engeke yaze yaholwa noma ngutitsha noma ngubani osebenza kwelaseZimbabwe liyani into ibuye yaba buhlungu kakhulu emulini yaseZimbabwe kuwo wonke umhlali umzali umuntu ozalwa lapha eZimbabwe ngithi ngabe igovernment iyakuzwa isikhalo sabantwana bayo and then ikhangele njalo lokuthi abantwana bayo ilizwe layo linjani iyehlise zonke izindleko ezikhona zibuyele esimeni ukuze ngoba iyabe ikhangele ukuthi imisebenzi njalo ayikho
zanibona abantu bakithi kanjani ngezindawo ngezindawo ya i-corona isivala umalayisha hayi kodwa abantu bezanophifu lapho sekuvala ilizwe kuvala umalayisha kupasisa imithetho engakhanyiyo ngale corona le kodwa le ayibona ke i-corona isiphendukeni eZimbabwe vele akuseyi-corona leya and ngatho ngathi elizwe lakithi vele akumelanga ukuhlala ukufika into ezivala ilizwe lonke lanto ke ilizwe kalisavulwa izinto sezivaliwe ngale corona le kodwa uvele usho ukuthi kanti abantu bakhe bakhetha ukusabani iZanu-PF le-corona ngoba into ehlukumeza imiphefumulo yabantu kakhulu iZanu-PF kane-corona le kambe kona ikuphi vele okuyingozi kuthini i-corona le iZanu-PF ikorini ngcono abantu kabayazi namehlo bazwa kuthiwa kwathi uma iZanu-PF ebulala abantu ethumba abantu etshontsha izimali ilizwe liphelile liyaguqa ngamajoni naliya bani kuthi igolide sibe zonke bahlezi bebazwa sikhathi sizwe ukuthi ababothiwe kodwa sizwa ukuthi abubothi abantu abaphula izikozo ze-lockdown ngoba into yonke vele sekuyiphula izikozo ze-lockdown noba yini kodwa bona nxa betshontsha nxa bebulala abantu asikhathi sizwe ukuthi akulomuntu weZanu-PF oyephula izikozo ze-lockdown sizwa kubothwa amaphathi laphikisayo umbuso omubi lokhu amnanga kwalokhu yibo abantu ababothwa yibo abantu abagcwele jeni abeZanu-PF bona kanti bahamba kuphi umhlaba bona abangayipheli izikozo ze-lockdown eZimbabwe akuseyi-corona vele le kanti bona basabani abantu i-corona layo ukuze nimnangako into abayisaba kakhulu ngoba iZanu-PF bayazi into abayazi ngamehlo into ingozi yabulala isiqeda abantu elizweni sikhuluma kanje kulezidumbu ezingaki phasi
Sara zesitete sevi, bonga msebenzi esenzela wona kakhulu, siyabonga kakhulu. Mina ngumama ohlala eBulawayo, elokishini laseKhashe Park. Sinesicelo bakithi ngapha eklinika yethu. Kanti ukucelwa ukubuza kancane ukuthi kanti silapho kulabantu abanatha amaphilisi. Abantu laba umuntu lo muntu uyabe kwazi ukuthi istatus sakhe ngesakhe yethu. Kodwa kulezi nsuku phandle eklinika eKhashe Park bayalayiniswa. Uzothatha abanatha amaphilisi ngapha, uzothatha i-CD4 count ngapha, i-virus load ngapha. Kambe sokumgcema ukuthi wonke umuntu lo sekumesebazi ukuthi omnye lowo gulani. Cala sisize bakithi. Ikugula asontando yomuntu, kodwa umuntu kumele abe aziyedwa i-status sakhe, akhona umhlaba wonke ube kwazi i-status sakho yisiphi. Lalo isiphatho sale klinika sinzima kakhulu kulokuhlukunyezwa abantu bathethiswa abantu kulomama lo ugqoke izigreen umude lo shuwa shuwa angazi ukuthi uphila njani nabantu esigabeni akwazi ukuphatha abantu eklinika cela bakuthi sisize iminiso yethu bekwazi ibizokhangela ithumele nje umuntu azofika angene elayinini ame abone ukuthi kunokwenzakala kule klinika ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ukungahlaliseki okukhona kwele Nigeria kuvikwa kuqinisa amaqembu abahlamuki abathi lelo lizwe kumele liqunywe phakathi ukuze izigaba zabo zibe ngamazwe azimeleyo. Ikomiti yezamalungelo oluntu kwele mali isisole ukugenqulwa kukahulumende libutho okungokwesibili kungakedluli umnyaka. Udaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden uhlanganele lamalunga omdeni kaGeorge Floyd esigodlweni sakhe eWhite House izolo ngesikhathi kunanzwa umnyaka uFloyd ebulewe lipolisa elimhlophe uDerek Chauvin. UBiden ukhuthaze iPhalamende ukuthi yamukele umthetho ofunwa nguhulumende wakhe ojonge ukwehlisa ukubulawa mahlayana kwabansundu ngamapholisa amhlophe. Umbulali kaFloyd sowafunyanwa elecala njalo usemelele ukugwetshwa. UFloyd wabulawa ngoChauvin mhlaka 25 nyakenye ngokumbandezela ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Kuqhutshwe njalo imicimbi yokunanza usuku lolu endaweni zeMelika ezitshiyeneyo kanye lasemhlabeni jikelele. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Lilanga eliqakathekileyo kakhulu kumndeni kaGeorge Floyd kunye lalabo abalwisa ama-human rights indlela abantu abamnyama abaphathwa ngakhona ngamapholisa esilungu lapha e-America. So kulo mnyaka since uGeorge Floyd wabulawa ngoChauvin ifamily yakhe sibone icelebrate impilo yakhe njalo ikhumbuza abantu ukuthi impilo yabantu abamnyama iqakathekile. Black Lives Matter esibonile umhlaba wonke jikelele uphakama uvumelana la islogan leyo ukuthi impilo zabantu abamnyama lazo ziqakathekile ngoba indlela uGeorge Floyd abulawa ngakhona indlela ezwisa ukuyazwisa ubuhlungu kakhulu ebantwini abaningi. Moreover ukuthi yabonwa ngumuntu wonke kuvideo after irekhodiwe njalo sibonile lepolisa elambulalayo uChauvin ligwetshwa litholakala liguilty. Sesilinde ukuthi sithole ukuthi isigwebo sakhona sizohamba njani.
Imizamo yokuqeda ukubulawa kwabantu abansundu mahlayana ngamapholisa amhlophe ubona iphumelela yini okugoqela enziwa ngomongameli Joe Biden edalele Congress?
Mina ngilethemba elikhulu kakhulu ukuthi utshintsho soluseduze ngoba sibona even amankampani bekhuluma ngalo udaba lolu olu racism lo daba lona lolu indlela abantu abamnyama abathithwa ngakhona. I think ngibona even i-training eyamapholisa izotshintsha kakhulu ngoba ngibona kuzoba le emphasis ku-training yabo ukuthi indlela abahendla ngayo abantu abamnyama either kuma-traffic stops noma bedila labo ngezinye izinto ezomthetho ukuthi kumele babathrithe ngedignity hayi ngodlame.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Igqwetha umnumzana Musa Kika esemangalele umnumzana Luke Malaba e-High Court esithi kumele abotshelwe icala lokweyisa lenkantolo njalo aphike okwenyanga eziyisithupha. Umanyano wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso elazethesa amalunga ezanu-PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhasa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.